David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya njalo uThamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo deputy mayor uColtard kakula muntu oleproblem laye oBulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColtard engakangeni uyasunga esongela ikhansili esongela i-corruption engakangeni konke lokhu kuhle kwethusa abantu bakoBulawayo. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe MDCCC yena la MDCCC sonqayela esehlasela amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize amakhansila ethu ngowezano, hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudana njengoBulawayo, asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokhu kuluhlazo olukhulu. Eku-right yeye uColtard abe ngumeya bese kuthi lilo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi, hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo Edwin silabo Sikhululekile Moyo. Pho nxaso kuyaba le directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuke eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu, kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuza sihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, sokufanele bayecela imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare. Kanti thina besicabanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthiwe kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakoBulawayo asena control over these people, sizabona ukuthi sizenze njani ukuze uBulawayo ube back ebantwini bakoBulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiwo lowo okhithiweyo ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi, ngabana power yakho. Mina ngibe lobaba uJustin Ndabeni ngiwu-deputy wakhe. Thina we-executive mayors, we above ama-town clerks, we above ama-directors. Singela minister futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors. Okwakhe uColtard yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakhe iklinika ayi-officiator, so umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Kala power enganani, even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa, kunzima ukuwarivesa. They can just review them, bawareviewe kodwa awuwakhansili ngoba kula ma-damage abakhona ungakhansila. So ikhansili ngokwazi kwami iyakunyela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hhayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hhayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi labathengisayo bengagcwali indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminista nguye ocontrolayo. Ama-provincial council ngithemba njengana izano bezingenele bebodwa, uminista sezasebenza labo in conjunction labo.